kushika kumagumo wechirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawane ndiri muWashington DC nechiti mutara zvakanaka.
Ndaba kwelamukela emsakazweni weStudio 7 ngoMvulo mhla ziku-18 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo cathangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla lalo uMo Blessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga.
Abantu basakhala kodwa amapolisa awafanelanga ukusebenzisa information engala ufakazi ukuthi lo umuntu ombambayo i-former boyfriend yakhe.
Gambe ukubulawa kukaMo Blessing Ali lo Langelihle Dube abe Citizens Coalition for Change kungaba kulezo mbusazwe phakathi kumbe ikwenza kwezikliwi nje zingela njongo yezepolitiki.
Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapoliticiani eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho kuthiwa angamanxe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhukho lapho zicwale zithola inyama.
Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudala imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo.
Kuthengisa khona ukuthi uhulumende wethu kulokhu engafuni ukunikeza abantu imfululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imfa yomsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change, uNkosazana Mo Blessing Ali, isidale inkulumo elizweni.
Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Sikhala, uthi imuli yakosimba Chisango, ocathangelwa ukuthi wabulala umsekeli webandla leli, uMo Blessing Ali, izawukhomba olotshwala ingekela uxolisa ngesihluku esehlela u-Ali. Usikhala uthi bakhona asebevumile ukuphathisa ukuthi baphindisele ukubulawa kuka-Ali. Lanxa engaqambanga ukuthi bazaphindisela njani, kukhanya usikhala esithi bazaphindisela ngesintu, ngesizwe amazwi akhe.
This death of Mo Blessing Ali, let me tell them and also everybody in Zimbabwe, the whole family shall perish. We are going to revenge. Whichever way we are going to do, the family shall suffer. You might not hear about this family once more again. It will be wiped from the face of the earth if they are not going to apologize as soon as possible. There are many people who have volunteered to do the business for them to make sure that the spirit of Mo Blessing Ali will not rest and avenge their death.
Ukansila wedolobho le-Beatrice oqanjwe ngelokuthi Kansila Masimbi uxotshe abantu kade bebuthene emfeni esithi ngoba sokugcwele abantu bebandla le-CCC. Lokhu kumangalise abaningi ukuthi abantu bengaliswa ukukhalela omunye wabo. Omela i-Beatrice Edale lePhalamende engowebandla leZanu PF, umnumzana Munyarazi Kashambe uthi ibandla le-CCC selifuna ukusebenzisa imfa ka-Ali njengendlela yokudinga usekelo.
We are in the election era where in this CCC, these people, they faked the abductions. Now they want to hijack this funeral and call it a ZANU PF murder. Who is Mo Blessing after all? GPC got a vibrant activist that we can look at, not more blessing.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi amapholisa asetshenziswe ibandla lezano PF ukwenza ingani loludaba alula ezombusazwe, kodwa bona bebona ukuthi uAli wabulawa ngoba engowebandla labo.
Kumbe isikhwili mbe i-political crisis eZimbabwe akunalutho amapholisa afana ukuthi athathe neutral position but inge isikliwi lezo hachi ukusupportana lelinye ibandla ezanu PF besithi lo ujama okuthiwa nguyombambayo kaso ezanu bakwazi njani bona bahambile ine ofisini yezanu bayadinga amaphepha badinga umuntu lo bambambe ekhoti ikhoti yezatshubungula. Asithande ukukhuluma okuningi okwakhathesi ngenxa yokuthi abantu basakhala, kodwa amapholisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo muntu ombambayo i-former boyfriend yakhe. Kanti i-boyfriend ngapho ngobulala abantu basithulele bengadingi, hhayi amapholisa ngawabantu bonke, lo mthetho ugcina umuntu wonke. Siyabona
lokhu sikudaba lunye. Kule mibuzo edalwe yokubulawa kukaMo Blessing Ali lomunye wakhe oye bandla le-CCC umnumzana Langelihle Dube ukuthi kungabe kulezo mbusazwe phakathi kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu edabukisayo ukuthi silahlekelwe imphefumulo, ikakhulu imphefumulo yabantu abasasebatsha. Umo Blessing Ali lolangelihle, kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho kuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhu khonapho zicwale zithole inyama. Nxa sikhangele udaba lukamo Blessing ngokutsho kwamapholisa babachwayisisayo, kusobala ukuthi uMo Blessing umbulali bayamaza amapholisa igama lakhe bayiqambile kuthiwa abantu laba basuka eBhawa ngokutsho komfakazi okhona osemthethweni. So kuyamangalisa ukuthi dukuduku abantu nosebeqamba amanga bathi ye uMo Blessing wathunjwa ngabantu ababehamba ngemota, ye ngabantu bezanu PF. Kodwa nxa ukhangela statement samapholisa siclear nje ukuthi abantu labana ujahe womuntu wabulala uMo Blessing umuntu wakwathandana laye kade ngabano zabo. Bese kusithe ukalanga elihle ukhanya ungenelwe ngizigebengu izikliwi nje. Kodwa abantu eZimbabwe ngenxa yokuthi silama political vultures, kulabantu abakholisa ukuthi kube kuthiwa kugconwa ilizwe, kuthiwa ilizwe siyabulalana lanxa kungekho. Kulabanye abantu futhi esibaziyo ikakhulu abantu benhlanganiso ezizimeleyo laba abanye baphila ngakho, nxa kungasabanga lezi zehlakalo ezinje baqalisa ukuthumela imbiko kubo United Nations lenhlanganiso la international community kabatholi imali. So sile problem yokuthi silabantu abaphila ngokuqhume ngokuqamba amanga ku social media bebhala ama report besenzani. Bese kusiba labantu abagcwele inzondo nje lokufuthelana ukuthi yo umuntu angafa laphana kuhle kuthiwe yelo lo ubulewe ngezongabe ngabe zombusazwe lanxa kungayisiko. Kuyinto embi kakhulu enyanyisayo. Cakane udinga ukuthi sikhule ukuthiwa ipolitics njengamaZimbabweni. Kumele sibe lento ethiwa ipolitical maturity, sikwazi ukukhula lokuwehlukanisa phakathi kwezinto kokudlo wabenziwa izikliwi lolu dlakela lwezombangazo. Kodwa thina kithi kuhlala kuhlangene kuphela, sihlala siqaphele into ezimbi kuphela. AmaZimbabweni ungabhala ukuthi asambeni siyelima ngale senzela imali akula muntu ozihlupha ngakho. Kodwa ungakhuluma ukuthi ubani obulewe kulo muntu ofileyo ngalo bulewe izanu yisokusiba indaba khonokho inyamnyaka uyaziwe phela, angikwazi ukuthi njani emakhandeti.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ubona ungani udlakela lolu olukhulunywayo ludlakela esingabona na lusenzakala ngesikhathi sokhetho oluzayo?
Kuzima ukuthi ngisho ukuthi udlakela lungaba khona ngesikhathi sokhetho kumbe lungabi khona. Kodwa engikwaziyo ngeqiniso lonke ukuthi lukhona udlakela olwenzakalayo kwamaqini, lube khona udlakela okuthiwa lwenzakele. Abantu bakhona uzokuthiwa kulabantu abacanya abathunjiweyo ngale into zakhona zingaqedakali. So kugcina sekungasakwazi ukuthi amanga lamaqiniso yiwaphi. So yinto esuke ibe nzima kakhulu, kodwa sikhulekele ukuthi nxa kuyiwa kukhetho abantu bakhule babekwazi ukuthi ukwehlukana kwembono lokwehlulukana kwamabandla ezombusazwe akutho ukuthi sesiyizitha. Sikwazi ukuphilisana ndawonye. Engithe mina ngaphambilini yi-political maturity, sikwazi ukuthi singaze sibulalane thina sodwa lapha phansi asisebe sizihlupha nje kuphela ngoba phezulu ngale bayakhulumisana banatha bonke amatiye thina onjwadi ithi sebe sigamulana ngamabhemba lapha sithumbana sibulalana sisenza into ezingalangqondo ukwazi ukusuka sikhohle ukuthi akula politician engiyangithi ngesilungu no politician is worth dying for.
Lo ke ngumnumzana Angliston Smanda ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube wabulawa ngolwesithathu ngeviki edluleyo elobhengula kobulawayo uzabekwa lamhla emzini wakhe esigodini. UDube othiwa nguye owaphathisa ukubhalisa abantu ukuthi bavote ngobunengi wangenelwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi yizikliwi bamhlahlela ngamabhemba. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednikho Ncube watshela iStudio 7 ukuthi ukubulawa kukaDube akulani lokwenza lezombusazwe. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza izolo ntambama ukuze sizwe okuningi ngokubekwa kukaDube.
Ye umthimba mkhulu sesiqedile umsebenzi lapha kobulawayo akulula akulula sibili kodwa izimoto sezisukile lapha kobulawayo ziyakhona esigodini ngithemba sesifikile manje kusasa siyabeka iqhawe lethu uLangelihle Dube uzonda abanye bambiza ngokuthi Mr. Tuesday ngenxa yemisebenzi emihle ayeyenza ezinye izimoto ziyasuka ekuseni kodwa lezo ngezemuli ngoba abantu abaningi sebehambile ukuthi balinde bebone konke okuyabe kuqakathekile okumele kwenzwe ukwenzela ukuthi simbeke uchampion wethu ngendlela ezinzileyo ngendlela elenhlonipho. Hayi, kubuhlungu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 izolo ntambama ekobulawayo. Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudale imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Amapholisa aya emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare ngolwesihlanu babopha khona abafundisi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo abaphansi komkhankaso othiwa The Zimbabwe We Want Campaign kumbe iZimbabwe esiyifunayo. Abantu laba balala esitokisini ngolwesihlanu baze bakhululwa ngomgqibelo. Sixoxe lomunye wababotshwayo umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu.
Eqinisweni besihlangene eSozberry sisiyakhuleka sikhulekela ilizwe ilizwe selifile ubukhokheli sobuphelelwa abasakwazi ukuthi kwenzele. So bekufanele ukuthi abantu beZimbabwe bekhuleke belikhulekela ilizwe njalo kulohlelo vele la uhulumende olaziyo oluka-2007 olwezi Zimbabwe We Want. So oda sihambe kuloko kwazi ukuthi bebeyazisiwe ngoba akula mthetho othi kufuze kucelwe imvumo. Umthetho uthi amapholisa ayazisa ukubana kulomkhosi onje ozenziwe. So bebeyazisiwe ukuthi basuke bona basesiba labantu abangafuni ukuthi kwenziwe lokho kuncindezela ukuthi abantu bebe le freedom to assemble lokuthi to associate kutengisa khona ukuthi uhulumende wethu kulokhu engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisithi. Isekelo sethu siyathi ukuthi iZimbabwe is a Christian country kodwa sihlangene lathi yakhuleka sikhulekela ilizwe eselifile.
Ungasitshela ukuthi lapho livalelwe bakhona yini abahlukuluziweyo?
Ukuhlukunyezwa hayi ekuthayweni akulamuntu otshayiweyo but ngibona ngazathi vele nje lona ilizwe lethu Liloke lini lizwe abantu abakholwa ukuthi umuntu emebotshiwe kuze besethuselwa lani lani kodwa hayi akula muntu othayiweyo esozibeli sizabuyela ngoba sikubheyili sizabe siloke sihamba ngoba singazwake sathi kunzima sibili kodwa kufuze ukuthi abantu singavumeli ukuthi sincindezele lokuthi sifuna ama-shortcut ilizwe leli sibuswa kubi ngenxa yokuthi abantu sifuna i-temporary relief akufuzanga sikuvumele ukuthi kuthi abantu besebenziswe ukuncindezela abantu be-abuse umthetho
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi abamaka imihloliso logatsha lwezemihloliso olwezimsec baphakathi kokulwisana kubangwa imali abayiphiwa ngomsebenzi wanyakenye abathi bayiphiwe kathesi isisindo sayo sesehlile kakhulu. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi uNqabutho Maganga obehlala eKhilani squatter camp ubulewe ngomunye wakhe uMofati Sibanda bebanga umkhuku owatshiswa nguMaganga. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia seziqale ukunika amapasipoti awelizwe labo kubantu bakwele Ukraine abahlala emadolobheni awe-Ukraine ahluthunwa ngele Russia. Amapolisa akwele China abophe abantu abayithoba munwemunye ngemva kokuhlasela abesifazane e-restaurant. Abantu laba babanjwe ngoba amapolisa ababone emfanekisweni kamabonakude ama-surveillance video. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Igama lami nguvela Ngoma vela eBrunaberg. Ngiyalibingelela lonke bantu be-Studio 7. Ngivumelana esikhulumi esikhulumileyo sithi hayi inkomo watshiya ekuthengisile. Kukubi esintwini ukukhuluma ngomuntu osehamba kodwa okukhona liqiniso liqiniso ukuthi hayi kasithiyanga kuhle. Usmith wayefuna ukumnika imathebelelweni ndini 1977 wala manje kathesi inqaso kunye ngaba kukhanda ukuthi sesicolonize abantu be-marginalized sebesicolonizile ngoba sebegcwele kathesi konke lapha vele sune zikolo uzazo sokuthazi kakufundiswe isiShona kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe sephambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isiShona ongasafundisa isiNdebele.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hayi siyaphila akuyezwakala izindaba siyazimamela kusa kwamalanga abantu ezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa bantu bakithi hayi khona kuyiliqiniso mpela leli elikhulunywa ngabantu impilo yalaphana ezimbabwe inzima ongangukuthi khona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abantu abantu kabalazimali one ilizwe vele kalila mali akula lizwe lingabarayithi lingalamali yalo kunzima laphana bantu bakithi wonke umuntu olaphana mawuthi uyavula ibhizinisi usuke ekhangelele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda abantu kabalazimali ekhaya ngapha sokuthi okuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke iindawo kubhadalwa inkinga phela le esekwantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu esile kungasela muntu ongcono. ngoba abantu bathwele nzima namangale ukuthi bana laba bona baloke besithi eZimbabwe ku right ye ngamanga la khulunywa kwathinithi kanti bona baphila kuyiphi eZimbabwe bona bangakuboniyo kunokubona yabantu sikhathele ngabantu abasebenzile ezikoneni zaba hayi
seribonani seribonani sisizini seribonani hayi ngikhulumayo ngiphinisi ngiphinisi ngikwalathi umabhalabhala kompofu ngale kwesasana ekusini hayi ngiyanyisisa ngidlulisayo ngokukhuthaza abatsha ngikhuthaza abatsha ukuthi hayi madoda sambini siyovota sambini madoda siyovota sambini sesiginyiwe bakithi sasizalela ekuhluphekeni namuntu aloku esihluphile sambi yathi umuntu omutsha kodwa ungakho sizizane umuntu onjani ngiyacela abantu abatsha sambini sambini ngokuningi kithi siyovota singadinwa lo nyaka umnyaka wethu Nesi 2023
ngiyabingelela ku Studio 7 ngibingelela abasakazi nabalandeli sanibona lapha nginamike ngithi uPaul nami lokho engibonayo okungumbono wami ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje aso sikhathi sokuthi mina ngoba ngilo mhlobo kumela lo mhlobo ube wodwa lwana ube wodwa ngokunjalo angeke kusebenzele lokho into ezosebenzele ukuthi Zimbabwe iphume kulokhu ekikho manje ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo selibusa iminyaka eyi 42 years ayikho into nje eyenzakalayo instead kudilika ilizwe so njengoba ilizwe lidilika masingadiliki thina sibambaneni sivote sikhipheni iZANU-P F ungangena i-CCC is fine izaphu MRP MDCT whatever party is thina sifuna ushintsho sesifuna nje change i-change ukuthi ngubani owinileyo akusebenzi lokwa futhi ngeke nje kusebenze sohlala lokho esikhala segangeni sifinokho esikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amagaba kanti-ke singabambana siyakwazi ukuthi izwano siyikhiphe noma ingariga sivoteni sonke leyo phathi ezongena abantu sohlala phansi singabantu kukhulunywe kubunjwe iconstitution yelizwe entsha umthetho sekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje and then kufakwa umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine ba abantu babevumelana nakho lokho imajority eZimbabwe abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho lokho ukuthi akunqonywe ilizwe amadebe hayi khona lokho akusizi lokho akusebenzi akusebenzi singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba kube right nje abantu bephile abantwana bethu abalandelayo emuva i-new generation ithole ilizwe lilunge sizane ngoba umntwana ozelwe from 1980 kazange ayibone inkululeko until today naye senguyofayithayo akazi uyafayithi ufayithe into angazange ayibone so into emele ibe khona yokuthi sibambanene konke okuzolunga ngokubambana hhayi ngokuthi kwathi kwacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba khona lokhu kubizana Mpumalanga wathi wathi akusebenza ngiyabonga
njani mthokazi omuhle nabastudio 7 esilethele indaba zethu ezinhle siyabonga khala ngamadoda akithi lawa emarapina yenlawa it's not fair man okwenzakala it's not fair ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni hayi umzabalazwethu no akukho right mangaki bona besenza amacala lapho kulo mama owatholakala le gold sesimadile igold la wenziwani ngendaba yokuthi ngiwayiphi bandla akwakwengenza njalo kuthi laba abantu abenzanga lutho laba abenzanga lutho sirazi bona basimagisa igolide la besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku why besenza kanje kodwa why bephatha kanje abafuneki bona behlala besenza amacala case after case awenzi kamaphokwapi ilizwe lelo umuntu noma ubani bani uyazenzela uma uyazenzela kokuthi lidwa izimpumputhe zonke zeyiduze yakhudulana zimpumputhe zonke abantu ilozwe lomuntu okwagula ipoizen ayiphumi engqondweni la ayiphumi ipoizeni engqondweni bonke laba abantu laba abafakelana amatefu basangene nje umsangano nje odozakalala ye kuthi ilizwe lilomongameli abantu kompuza edlemini obabubona bayazenzela ama-favors abo besiyale kunini besezizinto bawona lapha abakhona even isikhumana namanzi kokona abakona ukukhulu manje ngeke sithule sebese sikhuluma vuka mthwazi wona
eh salibona ke studio 7 yakukhulumisa ukhulumayo usenzile chagwane elikhulu ko plump ko siwoyo ana ngithinje abantu baka mthwakazi ngathi ngasukuma bonke umuntu ezazokuyindebele ephose naye iHSV vaneni sichaseni into yakithi sesihlukane nento zase next door esihlukane nawe TCC sihlukane nawe zana sike sizenzele ukwethu ngibona indebele ngazibona nje sasathena hayi bazayenza mhlawumbe kona ukwenza yenza kuphumelela hawe uyaziroba ngoba vele nje kuhluphayo ukuthi yabukhuma khona ukuthi njalo ungeke ezwenda kini sizayo kuhamba so ngithi bantu bakamthakazi abakuvuleke izindlela eke besupport into engeyabo ngiyabona
mani bafakazi bethu abahle bakastudio 7 hayi siyalibingelela hayi nasiziphilele ndelinjani lina bonke uChris Gande wontungameli Nkomo abasakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke phela sisibona khonokho okuzayo funa ukuthi ngenye ingene lapha mphawuli lethi imeseji yami la ngemphawuli la ngemphawuli ukuthi khona sivele njengoba siyabona iphumile i-100 pond umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzana ilo ncedo lwani i-100 pond lezanupf yayo siyahlupheka manje kodwa bathi basinika i-100 pond yabo le bathi siyenzeni ngayo
sarbana studio 7 njinjani hawu siyajabula kusinyuse ezimnandi ekuseni ntambama hawu siyalibonga bafowethu asazi lokuthi lasivela kuphi eyi madoda ha lapha kunzima la siyabona siyezwa lalapha sokuyangena isibanda ukuba uvayisi wakho umnankako ha kunzima madoda umbuso wamasotsha madoda eyi asazi singaphephela kuphi thina amasotsha afakani ezikhundleni bafuna ukwenzeka inkani oda noma umfane ngawina uthiphe usimo noma singayivoteli uwini ekwazi ukwala lo mbuso or bekwazi ukuriga la ngale ma singayikhothi siyakwazi bathemba umalanga ha kunzima madoda kunzima kodwa hhayi singabuyela emuva sivoteni bafowethu sivoteni namanye sisarejista asizameni ukuvota bafowethu singabuyela emuva sivoteni madoda ye ha but wona siyawubona lapho wafuna ukuya khona umbuso wakhona oba siyabona ukuthi uma kungenzeka ma singayifaka ekhothi ha bazi umalabo ukhona ngalo uzababhekapu uzababisela back to ngoba ngihlala iyenzeka hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda kuzabaphelela umbuso wamasotsha straight umbuso wamasotsha mathi check ye kodwa hayi kuzaphela madoda kuzaphela akukho okungapheliwe nkulunkulu kadawa ngwethu sonke bafowethu hayi siyabonga ukhulumayo ngupetros ngokuhlala ngisempumalanga ngokuzalwa ngselupane ngiyabonga studio 7
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. isikhathi asivumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCCC umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo ocatshangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla labo uMoblessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-past 7 ntambama.